Siyabonga Sandra Lo Chris le tshona njani sapho leZimbabwe siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 20 ngonhlangula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo muntu ngamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ama refugees ayanda nsuku zonke emazweni athene. So yilanga eliqakathekileyo uzeni sonke njengabantu sibone ukuthi singenza ukuncedisa ama refugees.
Uhlangothi lweziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba United Nations High Commission for Refugees. Luthi inani leziphepheli ledlule izigidi ezingamachumi amahlanu 51 million inyaka enye.
Not just about eating the kalela machala. Nxaye la machala babemkhathele emindi phesileze niwana nje lithi ntila amacala eterrorism, shooting, insurgency. Into nje ezingela meaning okuthi nje indlela yokuthi bemharase ngayo.
Umhleli wephephandaba leThe Sunday Mail umnumzana Edmund Kuzayi lokho evalelwe kulandela ukubotshwa kwakhe izolo enakanelwa esedeswa amacala ambalwa agoqela ukufuna ukugenqula umbuso weZANU-PF.
Ngowoza Friday lamuhla silomculi wezokholo uSydney leqembu lakhe leHoly Oak eselethule indlikizane idlalade lesithathu elithi Inhliziyo Yami.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uhlangothi olubona ngeziphephele enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba United Nations High Commission for Refugees luthi inani leziphephele ledlule izigidi ezingamachumi amahlanu 51 million inyaka enye. Uhlangothi lolu lwethule umbiko wokunanza ilanga leziphephele emhlabeni jikelele ele World Refugee Day lamuhla lusithi inani leli ledlula elomnyaka ka 2012 eledlule kancane izigidi ezingamachumi amane lanhlanu i 45.2 million. Lokho kubikwa kubangelwe izimpi lomvukela kwele Syria, Central African Republic, le South Sudan. Umqondisi wohlangothi lolu mnumzana Antonio Guterres uthi kumele inkokheli yamazwe omhlaba ihlale phansi ilungise ezombusazwe njengoba kukhanya kulokulwisana kungapheliyo phakathi kukaZulu emazweni achiyeneyo.
Isihloko sokunanza ilanga leli lonyaka sithi one family torn apart by war is too many. LeZimbabwe libhekane leziphepheli ezivela emazweni afana leSomalia lapho okulomvukela khona. Iziphepheli lezi ziyabe zidinga ukufihla amakhanda ikakhulu kwele South Africa. Zinengi njalo iziphepheli zeZimbabwe ezigcwele emazweni afana leSouth Africa, iAustralia, Britain leUnited States. Asizweni umnumzana Dumaphi Mema owenhlanganiso ekhangelane leziphepheli i-Association of Zimbabweans Abroad ohlala eMelika exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ilanga elicakathekileyo kakhulu ukuze umhlaba wonke kumbeni futhi ilizwe lonke libe kwazi ngeziphepheli esezigcwele umhlaba wonke. Ikakhulu abasebesuke emazweni abo bebaleka ngoba kulezi mpi kulokuhlukuluza noma yisiphi isizathu ama-refugees ayanda nsuku zonke emazweni achiyeneyo. So yilanga eliqakathekileyo uzeni sonke njengabantu sibone ukuthi singenza ukuncedisa ama-refugees.
Yes, singathi uma sikhangele khonapha-ke eMelika singathi kulabantu beZimbabwe abangaki okuthiwa ngama-refugees.
Kunzima ukuthi siphe inumber ecacileyo kodwa mbone ngani nxa sikhuluma labantu be-State Department sithola inamba efika kuma-40,000. Yiyo inamba esingani bangathi baba-comfortable ngayo ukuthi iziphephele zivele eZimbabwe zifika kunamba kuma-40,000.
Ye, mase sikhangele njalo ukuthi umuntu nxa ebuya khonapha eMelika ugcina ehlala njani, kambe kulula kanganani ukuze umuntu aqalise umuzi kutsha?
Uqalisa umuzi kutsha lapha njengesiphephele eAmerika into engaba nzima yikucela ukuba isiphephele. Inhlelo yakhona ukuba nabaze bakuvume ukuthi usuyisiphepheli ingani iyahlupha nxa uqamba amanga ukuthi isiphephele. Kodwa nxa i-story yakho icacile khanye sigcike ukuba nowisiphephele, uhulumende ulama-programs ukukuncedisa kubana lawe uhlale kuhle e-America, uqalise impilo entsha, uqalise umuzi omutsha. So ilama-programs anjengokuthi zingakunika i-program lekuba nowisiphephele, baya kuncedisa ukuthola indawo yokuhlala, bayakuncedisa ukubana uye esikolo nxa ufuna ukuba ufunde usiya phambili, iyakunceda ukudinga indawo yabantwana bakho besikolo ukuze bafunde. Bayakuncedisa njalo ngezimali zokudla ngoba yabo usanda ukufika ungela mali, so bale mali ukukunika every month ukuze ukuthenga ukudla, imali ukukuncedisa ukubana uye esibhedlela nxa usugula uyoyelatshwa mahara nguhulumende.
Lo ngumnumzana Dumaphi Mema okuhlanganiso ekhangelane lendaba zesiphepheli i-Association of Zimbabweans Based Abroad obekhuluma lo Gibbs Dube wa Studio 7 ekhonapha eMelika.
Umhleli wephephandaba le-The Sunday Mail, umnumzana Edmund Kutsayi, lokhu evalelwe esitokisini se-Harare Central, kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Lanxa amapholisa elokhu engakazisi ukuthi uKutsayi wetheswa icala bani, ucatshangelwa ukuthi engabe ebhekane lamacala ambalwa abalisa ukufuna ukugenqula umbuso we-ZANU-PF lokweyisa amandla kamongameli engasebenzeli iphephandaba le-The Sunday Mail. Amapholisa abikwa yilokhu edinga omunye njalo umhleli wephephandaba le-The Zimbabwe Independent, umnumzana Dumisani Muleya, yena okukhefu. Izehlakalo lezi zilandela imbiko kamongameli Robert Mugabe lapho athuke umphathintambo wezokwethulwa kwembiko, umnumzana Jonathan Moyo, ngokuqhatsha abahleli bamaphephandaba kahulumende ababethuka ibandla le-ZANU-PF bengakalisebenzeli. Kodwa yena uMoyo lamuhla uthe ukubotshwa kukaKutsayi kutshengisa ukuthi kulokusebenza kwamapholisa lomthetho elizweni. Esethula amazwi akhe kobulawayo embuthanweni wokuphutsha izifundo zekolishi yentatheli zindaba, uMoyo uthe uZulu engethuki ngokubotshwa kukaKutsayi.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi lesi sehlakalo siveza sobala ukulwisana kwenhlangothi ezijiyeneyo kubandla le-ZANU-PF ezifuna ukubusa ngemva kokuba uMugabe sejiye isikhundla. Kucatshangelwa ukuthi kulexuku elikhokhelwa ngumnumzana ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru lelikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa. Kodwa isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Rugare Gumbo ukulandule lokho esithi ibandla le-ZANU-PF kalilani lokubotshwa kukaKutsayi kodwa ngamapholisa azenzela umsebenzi wawo nje kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezo kwethulwa kwemibiko omnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lolu.
Lokhu basically kusitshengisa ngathi khona kutshengisa impi ephakathi kwama-factions ze-ZANU-PF because ungakhanya indaba yakhona le it's not all about Edmund Mama-Jonathan, indaba yokuthi abantu abalwa lo-Jonathan Moyo bentshengisa ukuthi bona balamandla because it's very funny that amapholisa angahamba ebopha u-editor engavumelananga lo-minister in charge and so that matter u-editor osebenzela i-government. I think this is the first time where we see u-editor osebenzela uhulumeni ebotshwa. Kutshengisela-ke ukuthi njalo kutshengisela ukuthi bakhona abantu abalamandla ababusa iZimbabwe abangasoma-minister and kutshengisela i-power mhlawumbe amasotsha nabanye abantu abasebenza behind the scenes ekuraneni ilizwe leZimbabwe because it's not just about ithing ndodalo lamacala nxa la macala babe emkhatheleni in the first place and wananzela ukuthi umthi wamacala e-terrorism shooting insurgency into nje ezingelaminingi okutshengisa ukuthi nje yindlela yokuthi bemaharase ngayo.
Siyabona njalo ukubana umnumzana Mduduzi Mathuthu umhleli we-chronic laye ukhanya uthi ugqekezelwe indlu kulokuhambelana yini okwezehlakalo zombili.
I-president senze khona iyamangalisa and the akunyeke ikhina njengabantu esipoke ukubona industry sibona kuhambelana because sizaqalisa ngokuthi upresident umgabe wakhuluma ukuthi kona uJonathan wathatha abantu ababa besebenzele MDC wabenza edit so ngathi sibona omunye ethontelwa omunye ebuswa kina njengoZulu ordinary people sithi into lezi zilokuhambelana mhlawumbe bebedinga information bebonte kuyina lakho endlini abangabuya bezombophela khona.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi ecubungula ezokwethulwa kwemibiko obexoxa le Studio 7 esecingweni ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umende weJapan usenike izakhamizi esikolo asakhele zona ebangweni webubi ngemva kweminyaka abantwana befundela ezindlini zomdaka kungela lazambuzi kulandela ukususwa kwabo ngabalondoloza imvelo ngaphetsheya komfula obubi bahlaliswa endaweni engelazikolo kumbe amakilinika ngomnyaka ka-2004. Unothando Spanda usipha lolu daba.
Izakhamizi zebubi emolo zithi ngemva kokususwa ngaphetsheya komfula ngabohlangothi lweForestry Commission, abantwana basebehamba amakhilomitha adlula amashumi amabili ukuyabamba isikolo esiseduze eMbembeswana. Ngo-2006, izakhamizi zaqoqana, zachaya izitina zamagabha, zasika utshani, zakhela abantwana isikolo ebesiyiso ebesilokhu sisebenza kuze kube lamhla. Nyakenye uhulumende weJapan ukhiphe inkulungwane ezedlula ezilikhulu zamadola, $112,039, ukwakha isikolo esilungele abantwana. Umbalisi kulesi sikolo, uNkosazana Thabisa Nkomo, uthi uyajabula ngalesi sikolo esitsha abakhangelele ukungena kuso ngayona le iviki ezayo, njengoba umeli weJapan esesiqhubele izakhamizi okusemthethweni. Uthi wathi eqala ukufika kulesi sikolo, wachaywa luvalo ngoba engazi ukuthi kuhlalwa njani endaweni eyayikhanya ilunciwa nje olungamilila mbuya. Uqhubeke esithi bekunzima ukuthi abantwana bafunde ngenxa yothuli kanye lomoya owawuthona uvunguza ngoba kungela zivalo njalo kungafulelwanga ngendlela.
Bekunzima ngoba thi singakwanisa ukusebenzisa amabhuku ngendlela esifisa ngayo sisesawuthaya ngcola dabuye. Labantwana bethu bengakwanisa amabhuku abo bengavele bebhalekiwe asamakeki because of idot. Ungazi display uzama ukuthi uyenge ama-charts kuphetshulwa ngumoya because ade kungavalekanga. Uyavuka ngemanda kuse-leveni chart, inkomo zidabulile zingenile, vele ade kunzima.
Ekhuluma emkhosini wokwethula lesi sikolo, umeli weJapan umnumzana Yoshinobu Hiraishi uthi bananzelele ukuthi ukufundela endaweni engakhekanga kwenza abantwana bangaqhubi kuhle ezifundweni zabo okubenza abayanga impilo zabo zonke. Uthi ukubhidlika kwenotho yelizwe kuminyaka esanda kwedlula kwenze uhulumende wakuleli ehluleke ukugcwalisa indingeko zikaZulu, kungakho kumele abenelisayo baphathise ukuze abantwana bangalahlekelwa ikusasa yabo. Ekhuluma emkhosini munye, umeli webubi edale lephalamende umnumzana Clifford Spanda uthi ibubi ngenye yezindawo eziswela izikolo njalo elenani eliphezulu kakhulu elizweni lonke elilezikolo ezinje ezingafanelanga ukufundela. Uthi kuzwisa ubuhlungu ukuthi ababalisi bakulesi sikolo badlala ezindlini zomdaka ezidinga ukusindwa njalo nje njalo bagezela phandle endaweni ezivalwe ngamaphepha bese bekhangelelwa ukuphatha umsebenzi ngendlela. Uthi lesi sikolo sesilethe ithuba lokuthi isigaba sonke sithuthuke, labadala ababengatholanga ithuba lokufunda labo bakhulumisane lababalisi bathole uncedo.
Nani lina omama labo baba liyavunyelwa ukuthi libuthane lithi nani sesifuna ukufunda ngoba ongala sikolo, bazalilungisela ukuthi balifundise lana abantwana abasebuphukile. Emolo akube nemfundo kusukela lamuhla. abantu bemolo baqalise konke baba lishotise uye bhawu kube yindawo yokufunda siphume ukuba ngabantu bakumnyambambi.
Umsekeli kamphathintambo kugatsha lwezemfundo uprofesa Paul Kavima uthi ibubi ilezikolo ezinje ezingamachumi amabili ukuthi ilizwe lonke jikelele lile zikolo zalolu hlobo eziyinkulungwane lengxenye i-1500. Uthi umumo kulezi zikolo wenza kube nzima ukuthi kufundwe ngemfanelo ikakhulu ngesikhathi uhulumende engelamali yokuphathisa. Izakhamizi zakulindawo zaphathisa ekwakheni lesi sikolo esitsha ngokucenta igceke lokwakhela lokuletha ithebethebe amatshe lamanzi okwakha. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Spanda.
Abantu becele lahlubuka kubandla le MTCT ele renewal team lamhla babe lomkhosi wokukhumbula ilanga le Day of the African Child eHarare lapho umkhokheli wabo umnumzana Promise Mkhonanzi akhuthaze khona abanye bakhe ukuthi bangaze bavuma ukusetshenziswa ukuphatheka kudlakela. Umkhonanzi ukhuthaze abasakhulayo laba ukuthi basebenze katalala ezifundweni zabo njalo basungule inhlelo ezizabathuthukisa. Asizweni okuningi kungxoxo esiyenze lo Mkhonanzi.
Hlangene iHarare province liqophe umdlalo wokunanzelela ilanga le 2016 lapha eHarare banginxusa njengonobhala jikelele wabontanga ngezanga aba-adressa ngikhuluma labo ngendaba ezijiyeneyo ezithintathinta kakhulu ontanga lengqubela phambili yabontanga.
Yiwaphi ama-issues okhulume ngawo kulo mkhosi?
Ngiqinise indaba yokuthi ama-youth mangasetshenziswa ukubangela udlakela kungaba semabandleni ajiyeneyo kumbe kwezombangazo jikelele eZimbabwe, kodwa baqine bona ukusebenza into ezithuthukisa impilo zabo. Badinga imisebenzi, badinga izikolo, badinga ama-project, njalo bengavumi ukusetshenziswa ngama-politicians ukwenza izinto ezingasoze zibancede kwelakusasa, ngoba nxa kuyingozi kumbe lijele kumbe kuyini akulandi lowo mkhokheli yabe kuthumi kuthi kuza kuwe kungena usithi ebuhle emzini wakho wena ngokwakho njengomuyuthi oyabe ebangele udlakela lengxube evange endaweni ezijiyeneyo.
Lona ilanga lika-June 16 liqakatheke kangakanani kwabatsha?
Ilanga lika-June 16 liqakatheke kakhulu kwabatsha ngoba liyasifundisa ukuthi njengabontanga kufuzanga simelele omunye umuntu ukuthi azosikhokhela. Kumele sithathe izinto ezisemandleni, sizifake ezandleni zethu, sizenzele izinto zethu. Njengalokho okwenzakala kuyekta belwela ilungelo labo lokufunda besilwa against i-segregation eyenzakala e-South Africa. Bona bodwa njengontanga bazimela balwela into zabo and i-legacy abayishiyayo inspire ama-youth umhlaba wonke jikelele. So besicela bethi njalo sikhuthaza ama-youth ukuthi asizibathatheni into sizenzele izinto zethu, singamele ukwenzelwa engaba ngubithi, engaba ngumankoma, engaba mbani. Asizenzeleni thina sodwa njengama-youth into zethu. Lapho esilama-problems khona sifaka amakhanda ndawonye ama-problems, but ikakhulu siqine ngendaba zezikolo, ngendaba zama-project, ngendaba zemisebenzi, ngendaba ezenza ukuthi sipakhe izimpilo zethu. Khokhele namhlanje njengama-youth, siphinde sikhokhele ndaa.
Umnumzana Promise Mkhonanzi ngomkhokheli wabatsha ku-MTC Renewal Team.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-Studio 7 Live Talk lamhlake siyabe sikhangela okwenzakala emncintisanweni wenguqu wamazwe omhlaba owe-2014 World Cup.
singaqhubekeli phambili ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sikahulumende wele Uganda sethe sayele Melika umlando wokulitshezisa ngokwehlisa uncedo kulelo lizwe kanye lokumisa ukusebenzelana kwezebutho ngoba leli lizwe lethule umthetho oyalisa ubutabane.
Umongameli Peter Mutharika osanda ukukhethwa ukukhokhela kwele Malawi ubikwa ichata kusasa ngomgqibelo ethatha intombi yakhe yesikhathi eside uGertrude Maseko owake waba lilunga ledale lephalamente. Put your flags up in the sky, in the sky. Chug along. And
balandeli bengoqo sokwisikhathi senu emidlalweni yenkezo ye-FIFA 2014 FIFA Soccer World Cup eqhubekayo kwele Brazil. Iqembu leColombia selifinyelele ukuba kuluhlu lwamaqembu alitshumi lasithupha ngemva kokunqoba ele Ivory Coast. Leli qembu selizabhekana lele Greece. Lamhla iqembu leCosta Rica linqobe ele Italy nge-1-0. UChris Gande uxoxele ncwadi kwezemidlalo yenguqu uEzra Chisaspanda ukuze sizwe imbono yakhe ngemidlalo esidlaliwe.
Imidlalo le yalonyaka Chris abantwana bayijabulela bathi World Cup imnandi kakhulu. Aso kuna ngeke ogradisi bathi imnandi ukuthi imidlalo yakhona kuyahlohlwana. Abantu babebukele indlela abayithembileyo idliwa ngeUruguay bebulawa nguSuarez. Bababuhlungu kakhulu ukuthi iqembu le-Ivory Coast lalo landlala kamnandi kakhulu kodwa cina lidliwa iColombia 2-1. Kahle sibakhalele imidlalo le ebuyayo yaboGhana. Bakwazi ukuthi Ghana kugroupu-ke embi kakhulu uyazi labo-Germany nabo-Portugal. Kahle sikhalele ukuthi-ke elinye nje iqembu e-Afrika lalo linqobe kodwa kukhanya kunzima.
Okokuthi manje nxa ukhangele lapha kudliwa amaqembu amanye abantu kade bengacabangeli ukuthi sekuyahamba njani nxa ukhangele wena, kuyakhanya yini kumbe vele sokuyikukhangela nje?
Uyakwazi-ke lokhu-ke esuka kuthi imbali ye-World Cup kuba nzima ukuthi iqembu lingasuki kwe-South America linqobe lithathe. Amaqembu e-Europe ehlile ukuthi awine kwena kwe-South America, njalo ze-South America nazehlile ukuthi zinqobe lingase-Europe. Sabona-ke imidlalo ye-World Cup ka-2010 e-South Africa yanqothwa-ke Europe, i-Spain. Njalo kumele sekukhangele ukuthi-ke kukhanya kuyehlula ukuthi iqembu eliyilo lebe sithi zintathu ze-World Cup zibuye ziyenze lokho phela kwi-defender. Uyakwazi ubana i-Italy yathi inqobile yahle yaphuma ama-group stages. Kwathi-ke singale South Africa yehlulekile i-Italy, kwathi ngalana umnyaka futhi France yenza-ke okufanayo yehluleka naye. Kahle sesibone-ke i-Spain siyehluleka njalo nokuthi kuhambe-ke iye ngaphambili. I-Spain ngikhuluma nje sokumele ukuthi ngaqeda umdlalo okucina igadi buyele ekhaya, ayisekho yona. Kuyafanana ne-England. England siyehluleka yagcina kuna ngo-1966. Kuyibona-ke kunzima lapha-ke Chris. Angithemba ukuthi-ke kuleli iqembu elizabona ngaphandle kwamaqembu ase-South America.
Umnumzana Ezra Chisaspanda ngomsakazi odumileyo njalo yincwethi kwezemidlalo bexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7.
Woza Friday lamhla silo mculi wezokholo uSydney leqembu lakhe leHoly Oak. Leli qembu selethule idlalade elisithathu elithi Nhliziyo Yami. Asizwe nokuninga lolu daba kuntathela izindaba e-Studio 7 uBenedict Nhlapho.
Iqembu lizibiza Sydney and Holy Oak. Lisungulwe insizwa yemawaza eGwanda uSydney Pompini Juda ngo-2004 ngobulawayo. Ngo-2006 bethule idlalade elithi Anginakwesaba lalandelwa ngelithi Philela uJesu. Yena-ke uSydney uthi ezokucula kakusinto ayicela komakhelwana.
Kusindawo yokukhetha kuvele kwavela kwabakimi ngoba njengomuntu okhonzayo kuyindlela engihambisa ngayo ivangeli. So ngathi indlela ekushumayela engiyitholayo nami.
Lonyaka-ke leli qembu selicula seliseGoli seledule idlalade lesithathu elithi Inhliziyo Yami.
Inhliziyo yami baba.
Inhliziyo yami.
Inhliziyo yami Jesu.
Kwele ukuba
kuleli dlalade lengoma zokholo oqobo ezilichumi uSydney uthi uphethe inalidi lohali lokuthunga inhliziyo ezidabukileyo kanye lemilomo ezinkulungwane yokubonga umsindisi ngokulenga esiphambanweni.
Inhliziyo yami ngichaza ukubonga, ithi inhliziyo yami igcwele ukubonga okuyinto engiyibonile ukuthi kunemsebenzi emkhulu uJesu wayenza, wehla eshiya isihlalo sobukhosi esizulwini sehlele emhlabeni ulanda mina nawe. So kuyikho ngithi inhliziyo yami igcwele ukubonga uma ngikhumbula imsebenzi ayikhethi ukuyenza yena emthini waseCalvary.
Ingoma zaleli qembu zilibhayibhili eligcweleyo. Kulethi ngizohlabelela kanjani bese bethi inhliziyo yami, baqhubeke besithi sinomhlobo bengakathi wamuhle simakade. Ufoka Juda yena uthi akekho oza kuzwa ingoma zaleli dlalade asale engelathemba.
UNkulunkulu nguye after sengibale izwi lakhe sengizindla ngalo uyaqhubeka abeseka ngambulela nami ezinye izinto ngibe sengikwazi ukuthi ngibhale sengibheke umumo engihlangana nayo endleleni ama situation mhlawumbe ngibona omunye umuntu ekiyo ngibe sengibhala ngifaka lokho bese ngikuline sanje ngwenza ingoma le emnandi ezokwazi ukuthi encourage abantu phandle ubuye ingikhuthaze nami njengomzalwane.
Kukhona lapho abathi kwasebe madolonzima qinani inkosi ikhona. Kulabo abacabanga ukuthi ububi bomnandi uSydney leholi oko bathi zama uJesu uthole injabulo yamampela.
Kuleli album engiliphethe ngathi ngithinte indawo eziningi zempilo, bukhona ubufakazi, kukhona ama encouragement, kukhona nokubonga, kukhona nokudumisa okuyinto nawo ngathi uma ulilalele ukwazi ukuthola lokho ngabe kuyisituation ekuwe empilweni.
Lezi insizwe ezintathu labesifazane abane bathi isifiso sabo ikuthi kungabi khona ongelalo ledlalade.
Nakuleli album ngiyethembisa ukuthi angeke uphoxakale uma ungazitholele lakho konke okukhona kusezwini, akukho into engakuhlukanisa nentando kaNkulunkulu. Ene ngakubona ukuthi kufanele sikwazi ukuthi silenzele le DVD ukuze likwazi ukusibona libe kwazi ukuthi labantu abaculayo vele bangabantu abanjani, bacula besenzani.
Bonake baphuma enkundleni ngale ethi Moses. Lapha ke bacula ngaleli yalanga lapho uJehova achaphisa khona abantwana bakaIsrayeli elwandle olubomvu kwathi amaGibhite achabalala elwandle olufanayo. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Moshimana Sydney uhamba leqembo lakhe ele Holy Oak kobehlabela kamnandi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kwanele sihlobo.